imihlangano leyi bawuyile abantu ngobuningi babo bathi ngisike njalo ukuthi hayi umkhokhelo wabo bayamthakazelela ngoba sibonile indlela abantu abamelele ngayo uthe esehla nje emoteni kwavungama i-stadium zonke zombili ewange kanye lasefolosi. So-ke engingakutsho ngamafitshane ukuthi hhayi abantu befolosi labantu bewange bakhulumile ngawabo amazwi ukuthi umnyaka lo ngumnyaka kamnumzana uThamisa.
Kuyini okumqoka akhulume ngakho akuthembise abantu?
UThamisa uthembise abantu into ezimbalwa ngaphandle kwalokho ajele ukuthembisa ukuphatha nje ilizwe lonke ewange uthembisile ukuthi iwange lidolobha eliqakathekileyo lidolobha lapho kutholakala khona amalahle angatholakali kwezinye indawo uthembisile ukuthi nxa yena akangena embusweni uzazama ngazo zonke indlela ukuthi amalahle ewange etholakale esipha impilo enhle ebantwini abahlala esigabeni sasewandle. Wasesuka ke waya sefolosi lapho afike wathembisa khona ukuthi efolosi yena uzayenza ukuthi ifolosi ibe yiLas Vegas yaseZimbabwe.